Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 22 kumbimbitho 2023. Igama nguntungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu kwenza ukuthi njengebandla siyenze kube le democracy ukuthi abantu kumbe abakhokheli bebandla kumbe abantu abazamela ebandla lezano PF ukukhetho lobuyayo olika 2023 bavele ebantwini.
Abizano PF bathi ama primary elections abo awukudinga abazabamela kukhetho lwamalunga eparlamente awamakansile lakamongameli luza kwenziwa ngempela sonto ngomgqibelo.
Umbono wabo lo xa bekubeka ngaleyo ndlela indlela abayibonayo kodwa ezibambe lapha kula muntu ongaphezulu komthetho ngisho amapolisa angeke ephule ilungelo loluntu bevele bona beyibo abamele belondoloze ilungelo loluntu.
Abezanu PF njalo basola ugwalo olwethu lwe-imelika izolo oluveza ukuthi uhulumende wezanu PF uqhubeke sephula amalungelo oluntu ngendlela empinyakenye kodwa abe-TRC bathi lokho yikho okwenzakalayo. Inhlanganiso ezimeleyo e-Intuba isigebhe imigodi yamanzi lokufundisa abahlali bemaphandleni indlela zokulima. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla lezanu PF lithi ukhetho lwalo lwama primary elections olokudinga abazalimela kukhetho lwezwe lonke olokudinga amalunga eparlamente amakansila kanye lomongameli luza kwenziwa mhlaka 25 ngalumgqibelo. Bathi njalo lalabo abavela kwamanye amazwe bazavunyelwa ukuncintisa. Umlondolozi Ndlovu usipha loludaba.
Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba namhlanje, ubona ngenhlelo zebandla upolitical committee wezanu PF umnumzana Mike Bima uchasisa ngomsebenzi wangempela viki.
So the final stage was the approval.
Ipolitics Bureau igcine ngokuvumela amabizo abantu abazancintisa. Ngemva kwalokho uMongameli Mnangagwa usitele ukuba ukhetho kumele lwenziwe ngomgqibelo mhlaka 25 Mbimbitho.
Ubima ubike ukuba inkokheli esizabhoda kungumagumbi amane aweZimbabwe isethulela abasekeli bebandla amagama abazaphumelela ukungena kukhetho. Omunye ozancintisa emzilikazi Mpopho makobulawayo ngumnumzana Admire Masikati yena othi uyathokoza ngendlela ibandla lakhe elenza ngayo.
Abakulo izigaba ezilinganayo sisiya kukhetho lama primary elections. Lokhu kwenza ukuthi njengebandla siyenze kube le democracy ukuthi abantu kumbe abakhokheli bebandla kumbe abantu abazamela ibandla lezanu PF ukhetho lobuyayo olika 2023 bavele ebantwini. Lokhu kwenza futhi ukuthi abantu babe lokubambana, ukuzisana, ukumanyana okule ndikimba yokuthi ilizwe liqhubekele phambili.
UMasikati uthe iZanu PF isiveze ukuba ayifana lamanye amabandla aphikisayo asesiba ngontando kayiphikiswa.
Okuqakathekile ukuthi bonke abantu baphiwe isikhathi esifana nayo esilinganayo, lamathuba afana nayo ukuthi bakwanise ukuthi bakhankase. So mbona ngathi le indlela eyenziwe libandla leZanu PF ukuthi inike abantu amathuba alinganayo inhle kakhulu ekukhuliseni ibandla, ekukhuliseni inkokheli zanamhla lezakusasa.
Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Felix Mafa uthi ibandla lakhe alilawo umkhuba wokuba ngontando kayiphikiswa.
Na abe-CC esithungamelwa ngubaba u-Advocate Thamisa asifanani lamanye amabandla afimpoza noma afosa abantu ukuthi wena uzamelwa mbani. Thina sitshela uZulu kuhle ukuthi sizasebenza lama stakeholders sizasebenza labo makhelwana abantu abafana lema church lama trade union lama teachers union lama workers labantu bonke jikelele mbebakuwodi mbebaku constituency yibo abantu abazakhetha abameli bethu bephala
ukhetho lwama primary lalumele luqhutshwe ngeviki edluleyo kodwa idayela phezulu lepolitbureau lahlangana kuyona leviki lapho elakhangelisisa khona amabizo abantu abazancintisa. Umnumzana Kudakwashi Thompson owe-Epworth ngomunye walabo abangavunyelwanga ukuncintisa kuma-primaries ngoba isetshenziswa icala lokubangela udlakela ephazamisa izisebenzi zezek. Kulabo abazancintisa kukhetho lolu kugoqela labo abasuka kumabandla aphikisayo abafana lomnumzana Dungayi Mathuthu ozancintisa esiqintini seNqwenezi. Obona ngenhlelo zezanupf uBima uthe kulabantu abaningi abafuna ukumela ibandla edayela ephalamende abaguqela intatheli izindaba kodwa wathi labo abazintatheli izindaba kuzamele bachiye umsebenzi nxa sebengena kwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abibandla lezanupf sebesole ugwalo olwethulwe lugatsha olubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe olwe-US State Department izolo oluveza ukuthi uhulumende weZimbabwe uqhubeke sephula amalungelo oluntu ngendlela empinyakenye kuthi abe-TRIPC bona bathi lokho yikho kanye okwenzakalayo. Kugwalo lolu iMelika ikhulume ngokubotshwa mahlayana kwabebandla le-TRIPC intatheli izindaba ezisola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa kanye lokubulawa kwamalunga e-TRIPC afana lomnumzana Mbonani Ncube yena obikwa egongodwe ngabanakanelwa ukuthi ngabezanupf ekhwekhwenyakenye. Ugwalo lolu luthi njalo amapolisa, amasotsha kanye labo abezanupf bazenzela santando ebantwini bebahlukuluza ngazo zonke indlela ngoba bethembe ukuthi kabajeziswa. Ugwalo lolu luthi njalo ukhetho lulakho ukungaqhutshwa kuhle ngoba kusakunengi okulokhe kungakalungisiswa. Kuphenyo lwayo iMelika yacubungula amazwe omhlaba jikelele phose yangamakhulu amabili njalo ithi amazwe amanengi ayephula amalungelo kaZulu. Kepha abezanupf bathi ngamanga wonke akhulunywa yiMelika. Sixoxele lunga laleli bandla umnumzana Believe Gawule.
Kule njongo yabo abalayo ngakhonokho ikakhulu ngeZimbabwe bavele bayenjonga kanti bayalwa leZimbabwe vele kulanto enhle yodwa bayayikhuluma ngeZimbabwe bahlezi besola kuphela ngeZimbabwe besola sonke isikhathi bayasola bakhuluma kubi ngayo futhi angiexpect asikhangelelanga ukuthi iAmerica ikhulume kuhle ngeZimbabwe sibese sikhangela ukuthi khonokho ukuthi amapolisa kuthiwa ayayephula ulungelo loluntu kungalanto eyenziwayo kibo hayi umbono wabo lo ngabe kubeka ngaleyo ndlela indlela abayibonayo kodwa eZimbabwe lapha kula muntu ongaphezulu komthetho ngisho amapolisa angeke ephule ilungelo loluntu bevele bona beyibo abamele belondoloze ilungelo loluntu nje amapolisa abakwenzayo umthetho uyehlela kibo yiko kukhona umthetho bamele bajeziswa ngomthetho ilizwe leZimbabwe lilokuthula sikhangele njalo lolungelo liyananzelela ilungelo loluntu alifanani lamazwe njengabo South Africa. South Africa ungakhangela laphana kubi kakhulu eSouth Africa kodwa abakhulumi ngawo amazwe njengabo South Africa.
Yebo lingayisola iMelika kumbe lisole kukhulumayo kodwa ithi layo ayikho umsulwa kundaba zamalungelo lezi ilo msebenzi impela emele iwenze layo ukuze amalungelo omuntu wonke alondolozwe eMelika. Ungathini ngalokho?
Ngiyabazwa ama-Americans la nxa isithi wona lawo balamaphutha lawo abalawo ngokulondolozwa kwelungelo loluntu bayananzelela ukuthi babone utshani elihlweni lwabanye kodwa kwelabo ilihle kulogodo. Ingezinye indlela ama-Americans asesikhumbule indaba zabo Floyd lezana ama-blacks lana kade ebulawa njengamapholisa ngendlela ezinjalo So kunenga kuloku kwenzo la West Africa, America, abanye badutshulwa abantu njani njani into ezinjengazenezo. So abakho abahlanzekanga ukuthi babe yibo bangafundisa abanye amazwe ngelungelo loluntu. Mbona abele uqalise belungiswa kwabo ukuqala ngidubana abaza kufundisa abaza tshela abanye ukuthi bayenze okufanayo.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF. Sixoxe njalo lesikhulumeli se-TCCC kobulawayo. Umnumzana Sithan Chiroza yena othi ngempela uhulumende wezanu PF akawahloniphi amalungelo kaZulu.
Lelo limqotho liqinisa labadala nxa kukhulunywa ukuthi uhulumende wephula amalungelo oluntu. Ngoba kusungulwa i-Citizens Coalition for Change awuphelanga inyanga ezintathu sahle sabona ekhwekhwe kubulawa ilunga le-Citizens Coalition for Change. Njalo into ekhona ezweni ukuthi abantu bethuselwa emaphandleni, i-Citizens Coalition for Change iyaliswa ukuthi ihlangane amalungayo ayaliswa sonke isikhathi. Into abayivumayo amapolisa ukubana nxa kulomhlangano owamalunga right ngathi ama champions awe Citizens Coalition for Change yikho lapha abavuma khona, kodwa ukuthi inkokheli ze Citizens Coalition for Change zibonakala zixoxisana lomphakathi amapolisa ayala, lokho mbonani yikwephula amalungelo oluntu. Njalo enye into ekhona sibona uhulumende kaMnangagwa esala le voters roll. Siyazi thina ukuthi abantu bathathe ezindaweni ezikhatshana njengeChipinge, njengeChimanimani, abanye sibone bavele eMwenezi besuswa kulezo zindawo bezorejistwa kobulawayo.
Abezanu PF Chiroza bayakulandula lokho bathi phansi kombuso kaMnangagwa amalungelo oluntu ayahlonitshwa njalo ayananzwa ngemfanelo.
IZANU PF vele iyaziwa ngokuqamba amanga. IZANU PF libandla elilodlakela. IZANU PF ngakhipha udlakela akusela lutho. IZANU PF libandla engathi yisiphamaso. Into ekhona yikuthi IZANU PF iphathethwa IZANU PF kudala yadilika. Into esikhona ngamabutho eZimbabwe asesebenzisa ubuso beZANU PF ukuthi benze lokho abakufunayo. Ngathi iZimbabwe Electoral Commission ubona ikhokhelwa ngabo Sligwane. Osligwane abantu ababe ku military intelligence. Khangela abanye like omama okhokhela iZEC. Abantu vele abalobungani lobuhlobo kakhulu na leZANU PF. Omangwana bonke labana.
Umnumzana Sithan Chiroza isikhulumeli se-TCCC kobulawayo. Umsakazi we-Studio 7 uzamile njalo namuhla njengayizolo ukukhulumisana lomphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko. Unkosikazi Monica Mutswangwa kanye lowezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ngalolu daba, kodwa bonke bebengaphenduli incingo zabo. Kabaphendulanga njalo le mibuzo esibathumele yona. Inhlanganiso ezimeleyo eIntuba eyabunjwa ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, ngenjongo yokuphathisa abantu bemaphandleni kunhlelo zokuzinakekela isigebhe izikotsho. Njalo yafundisa abahlali bemaphandleni indlela zokulima ezihambelana lendawo abakizo ukuze kwenqatshelwe udubo lwendlala. Kubika uEzra Chisaspanda.
Inhlanganiso le ithilisana nobuyanga lendlala ehlasela izakhamizi emaphandleni ngokuncedisa ukuthi uZulu athole amanzi ahlanzekileyo okunatha kanye lokulima ngokuthelezela. Umqondisi weNtuba umnumzana Rafael Mthombeni uchasisa ngenhlanganiso yakhe.
INtuba i-organization encedisa izakhamizi ikakhulu lezi ezisemaphandleni ezile mhlabathi emncinyane esingathi thina ngesilungu i-smallholder farmers. Isiza bona laba banjalo, ayisizi umuntu ngamunye ngamunye, ithi abantu beze baqoqane babe liqembu sigebhe labo esibonayo ukuthi laba sebeswela amanzi kuphela
emangweni iwele wakhweru umnumzana mcebisi bhebhe uthi inhlanganiso le ibasize kakhulu ngemigodi yamanzi
i-organization enhle kakhulu esithuthukisileyo njengesigaba kumbe ngithi njengendawo yakogehleni lapho kade ithwele nzima kakhulu endabeni zamanzi ikakhulu nxa lapho ade silima khona engadini indaba yamanzi ibisikhathaza kakhulu ngoba besirelaya ngamanzi ezulu ukungena kwentuba kithi hayi umsebenzi wabalula kusukisela leso sikhathi kuze kufike kathesi
isiqindise kezi asilazulu eliningi kodwa intuba siyagebhela abantu imigodi yamanzi umnumzana mqondisi ncube uhlala erathanyana uthi sebemnandi
kakhulu ngale sibambe ezokulima siqalisa silokulima kwezingadi kanye lokulima kwezifuyo konke ukulima lokhu sikubamba ndawonye izifuyo lezinkukhu lazo siziphethe khona lapha amanzi nokunatha sesingu number 1 sisuke lapho intuba isinike insimu isinike amanzi lensimu lamasola iyiprize bengeke sikwanise ukuthenga lokho so emanzini sesingu number 1 lezingadi zethu sesikwanisa usanelisa ukulima sizimele kuchithe ukudla asisela challenge
lasemangweni wasegwanda sebezilimela ngoba amanzi sebelawo unkosazana tsibanani klo owekhafuthi uthi selima okwamagama
ama-vegetables like onyeni impita iloku zenamatamatisi akusela sikhathi sokuthi umuntu wethu nihlezi ekhaya ngela msebenzi awusebenzayo plus ezintweni ezincane njengokuthi kumbe ukuthengela abantwana amabhuku amapendlani lefees yena le ngathi eprimary ama-primary schools siyenelise ukuthi siyibhatale ndeplazalo kunayo kuyasuthwa
intuba ayikhephi imigodi yamanzi kuphela iyafundisa izakhamizi ngezilimo zokuthelezela unkosikazi phendukani ncube ngwesiqindini senyathi uthi ufunde okuningi
safundiswa ukubana senze ngama-raised beds ayiwo asinikeza indlela elula yokulima ungenza i-raised bed ulithelela nge-drip system awusithathi isikhathi esiningi usengadini njalo sesenze imibheda eminingi kakhulu sesilezivuno eziningi sesithengisile sathola le mali encedisa abantwana ezikolweni esifisa ukwenza ikwenza iprojekthi yama-broilers lembuzi lenkukhu zamaqanda
isiqindisi enkaye esabelweni semathelen north laso siphathisiwe umnumzana melamisi msimanga udabuka khona
inkaye silama-gardens angu-21 asetshenzwe intuba kukanti siyathaba kakhulu intuba isisize kakhulu mina ngokwami ekuqaleni kwami bengihlupheka kakhulu amanzi ngikwanisa ukumelela amanzi awatshe ngoluntu phinde ugeze ngawo ikoke intuba namhlanje ingisize kakhulu ngoba sengikwazi ukunatha amanzi aklini ngigeze ngamanzi aklini ngaso sonke isikhathi sengikwazi ukulima ngidle ukudla okuvela emasimini leyo nto ke ngikwanisile ukuthi ngichakise inkayi yonke kuze kube yi-21 kadensi
ngaphandle kwezimbabwe inhlanganiso yentuba ilenhlelo zokugebha imigodi yamanzi lokufundisa ukulima kubahlali bemaphandleni emazweni athi zambia botswana lesotho namibia lemozambique ngiyimele studio 7 ngikobulawayo ikhameramungu ezra jesus banda
Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Khawadi Ncube ohlala eJohannesburg kwele South Africa. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
South Africa ngifike ngo-2013 and then ngo-2018. Yes, kuzima kumanje ngisebenza ngenza electrician and then mbuye ngenze plumbing. Yona umsebenzi engiphilisa ngawo la ngikhona ukuyisebenza.
Ye, kuyasebenza.
Isimo sona asikho sihle.
Singathi ke kuyasebenzeka yini?
Kuyasebenzeka, wena kuyaphileka. Inkinga nje yikuthi ungarazi incwadi ezikuvumelayo kuphela ukuthi uvule something i-company mhlawumbe ungayisebenza kulelo lizwe. Njengoba manje isimo sinemanzonzo, kanjena sidudula besixotsha benza everything. Yimi nje kuphela. Akunalutho so impilo yakhona kuphela esamagundwana
kuyobe kunzima sibili kumbe kume njani
ngathi khona kunzima dube akukho lula ngoba ikakhulu mina into engimambayo kuba sengihamba ekhaya into engibambayo mina yikuthi ngilabatwana and then abatwa bami nginabo la umbazwane umSouth African. So kunzima ukuthi ngihambe ngibathiye nje kanjalo. Akukhulula Mr. Dube. So nami ngizoba ngcenga kuyo line ngizolinda yena lo uDube abamthoyo. Sibone ukuthi senza kanjani.
Yes, singathi akusitele ngamafichane ngomsebenzi wakho ukuthi ubamba bamba njani nxa ukukhuluma ngezomloki kagesi njalo lokwenza iplanting. Wakufundela kumbe uzifundisile wena?
Lokhu bengingakwazi Mr. Dube. Mina ngafika Mr. Dube ngingazi lutho la, and then kufikeni kwamina ngase ngihlangana lamanye amadoda, and then owe-Mozambique omunye, and then nomunye wasekhaya, and then amadoda asengifundisa, and then now sengiyazi manje sengiprofessional, sengazi umsebenzi noma ngingalazi certificate esishoyo ukuthi ngiyayenza leyo nto, but sengiyenza, ngiyayenza ngoba izolo bengiyenze inye nje ngiqedile ngayo.
Nxa sikhangela ngakhonokho ukuthi uyazisebenza, pho imisebenzi uyithola njani khonapho?
Lana into ezothola imisebenzi ukuthi ngizofika mina ngimfike ngenzele omunye into ugesi ngiwenze 100% ajabule, and then iyabe ezotshela omunye wakhe, and then la ku-social media yikhona lapho esesibhesa khona, esimaketha khona kuma-Facebook, ma-internet vele yona sisebenzisa kakhulu esikhathini esiningi.
Ye, abafisa ukuthi baxhumane lawe kumele benze?
Yes, abafisa ukuthi baxhumane lami bangakhontakthana nami kunamba yami ethi 083-33-72-764.
Akuyiphindi njalo.
083-33-72-764.
Ye, nxa sikhuluma ngendawo zenkundleni zokuxhumana-ke bakhangele ngaphi?
Enkundleni zokuxhumana ku-Facebook Ncube Khawadi, and then ku-Twitter Ncube Khawadi, and then ku-TikTok, Instagram is the same name, Ncube Khawadi.
Ye, valelisa abantu khona baba.
Ngiyabonga kakhulu balaleli be-Studio 7. Ngiyalibingelela lapha elikhona, ngibingelela phansi khona le tsholotsho ekhaya bengibuya khona. Hawu madoda, ngibingelela kunamusikana. Hawu ngiyabonga kakhulu balaleli be-Studio 7.
Umnumzana Khawadi Ncube ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukuqonga kweleBotswana kuluhlu lwamazwe alezizalwane ezithumela imali yenengi kweleZimbabwe kuyisitshengiselo sokuthi kule mali yenengi engena ngendlela zokuthumela ezisemthethweni. Kubika umqondisi Dube.
Ugwalo lwe-Monetary Policy Statement olusanda kwethulwa ngusuba lukhulu webhanga leZimbabwe umzana John Mangunja lukhomba ukuthi leBotswana seliqonge lahlala ngemva kwele-South Africa kuzalwane ezingaphandle kwelizwe ezithumela imali ekhaya. Ele-South Africa yilo elezalwane eziningi ezeZimbabwe, njalo lokhu kuyabonakala kuluhlu lwabangaphandle kwelizwe abathumela imali eningi ekhaya. AbeZimbabwe abahlala e-South Africa bathumela imali edlula izigidi ezingamakhulu amahlanu, i-500 million. IBotswana izithola ilandela e-South Africa. Izalwane zeZimbabwe ezikuleli lizwe zathumela imali efika phose izigidi ezingamashumi amane, i-40 million ngomnyaka ka-2022. Abacubungula ngezomnotho abafana lomnumzana Lawrence Dumisani Nyathi bathi ukuqonga kwenani leli kungabe kutshengisa ukuthi iningi selithumela ngendlela ezisemthethweni.
Okokuqala okufuqa abantu ukuthi bephendukise bethumele imali, sikhumbule ukuthi ngabantu abasekelayo abazali nabantwana abalemiza abayijiya ngapha ekhaya besiyasebenza. Yikho kunye khonoko sokusenza ukuthi abantu bethumele, ngoba babekwazi ukuthi umnotho waseZimbabwe unzima.
Unyathi uncoma imithetho efakwa ngukhulumende esithi yiyo ekhanga abangaphandle kwelizwe ukuthi bathumele imali kuzihlobo labangane kungela migoqo. Uthi abanye bathumela ngoba bengahlalisekanga emazweni abakiwo, ngakho bakubona kungcono ukuthi bathumele imali ekhaya.
Okunye njalo kungabangela ukuthi ama-remittances la engathi ayangezeleleka. Kuhle ukuthi sincome ukhulumende kwama-policy direction la ewathatha kwalezi insuku. Ngananzelela i-government yethu esinayo ihamba ngesihloko sokuthi Zimbabwe is open for business.
Kodwa unyathi uthi ukuthunyelwa kwemali ngendlela esemthethweni akutsho ukuthi indlela esifana labo malayitha kumbe ukufaka emabhasini akusekho.
Lekhwana ukuthumela imali ngabo malayitha ukuphathisa phakathi kwempahla sokwavaleka. Hayi kusesekhona. Kusesekhona bakithi. Kodwa impela ngokuthi simele sivume ukuthi ukuthuma ingxenye zokuthi indawo izinto zonke zokuthumela imali yakonke okuthumela imali sokukuningi.
Kukanti umnumzana Ngqabutho Mabena weZimbabwe Community kwele South Africa uthi ukuthumela imali izalwane esise South Africa eBotswana kanye lamanye amazwe kutsho ukuthi kumele ngabe baphathwa ngendlela engcono.
Esikukhalelayo ukuthi uhulumeni waseZimbabwe avumele ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezihlala emazweni zibe lalo ilungelo lokuthi zikhethe ukuthi ngubani okumele abe ngumongameli eZimbabwe, ngoba lo okhethe ukuthi abe ngumongameli nguye obumba uhulumeni. Yikho esikufisa ukuthi kwenzakale, ngoba kungayisizo izalwane zaseZimbabwe esemazweni ezithumela imali, ezithumela impahla zokwakha zakhe, ngabe vele kakusela mnotho esikhuluma ngawe eZimbabwe.
Kukanti isalwane seZimbabwe esihlala eHabron umzana Dumezweni Ncube uthi kutsho ukuthi imali ethunyelwa ekhaya iningi ngoba kulenye engena ngezinye indlela okugoqela ukuphathisa.
Ungakhumbula kulabanye abasebenza lapha eBotswana bengela maphepha ukuthi ukuthi abenelizwe ukuthumela imali ngendlela eziyizo ngamabhanga lawo afana labomkuru leWestern Union. Uthi ukuthi kumele bephathise. Ngakho uzathola ukuthi kule mali eningi engena eZimbabwe kulalokho esikubona ubhaliwe emaphepheni.
Inombolo ezakhitshwa inhlanganiso yeZimstats nyakenye ziveza ukuthi kulabo eZimbabwe abaphuma bengena eBotswana abayinkulungwane eziphose zifike amathumi amahlanu i-47,000 kusekela ngomnyaka ka-2012. Kodwa abanye bathi inombolo le iphansi kakhulu kukhangelwe inani eliphuma elizweni lingena emazweni afana labo South Africa leBotswana, kukanti abanye bayaphetsheya kubomelika Australia, New Zealand, Britain, Canada kanye lamanye. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeseHabron kwele Botswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lwabeZimbabwe abase South Africa abalamaphepha asephelelwa isikhathi. Siziphethe ngebezihamba phambili. Ibandla leZANU-PF lithi lizaqhuba ukhetho lwalo lwama-primary elections olokudinga abazalimela kukhetho lwezwe lonke ngomgqibelo. AbeZANU-PF njalo basola iMelika ngokwethula ugwalo olwethesa uhulumende umlando wokwephula amalungelo kaZulu. Kodwa abe-TCC bathi lokho yikho okwenzakalayo. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.